ikho ngani kuyasihlupa kakhulu njengezisebenzi ukuthi sesiyalahlekelwa nje imisebenzi. Ube ngani nje sifananisa lindaba lokulwa kwamasela, amasela nxa esilwa abantu bebuthana bebuza ukuthi libangani. Akucaci ukuthi babangani, babe loke bedonselana. Yikho esikubonayo kuzwisisa ubuhlungu ukuthi yikho nje abantu engani sebefaka indaba yepolitiki phakathi, ngokuthi akucaci ukuthi kuvele kubangwani. Abantu sebeya kuthi onxe abanye bafuna ukuthola ke isipinga esingakha, yikho abakubangayo amatshontsho lapha. Iyo ngabe bewalisana. Thina njengesisebenzi isikhangela imisebenzi ukuthi ngekabani ke likampani, kungaba ngokwesibili. Okokuqala ukuthi siyakwanisa ukuthola yini imisebenzi sili simuli zethu besikukhangeleleyo.
Angiye kuwe baba Sibanda, ungathini wena ikakhulu nxa sikhangele ezamabhizimusi?
Esikubonayo kungani kakusikhathi kahle kakhulu, ngoba sikholelwa thina ekuthini kumele kubusiness kube lama-players amaningi, esingathi liberalized economy. So ama-players lawa amaningi ayenza kube ngcono kakhulu in terms of equality ye-service, ngoba bazabe bencintisana becompete, njalo bayenza kube ngcono in pushing ama-tariffs phansi, ngoba kuyabe kudonselwana ngokuthi olachiphileyo nguphi. So sibona ngani ngelihlo le-economics, njalo lelihlo le-business, kuyinto enganhle kakhulu ukuthi itheleseli ithathelwe ukuthi kayisela license, ukuthiwe isivalwa kuphinde kuluzwe abantu abaningi imisebenzi. Kanti thina besikhangalela ukuthi esikulu kube labanye futhi abaphiwa ama-license afanayo, ukuze fanelise ukuthi sikhulumisane kuhle. Omunye lomunye azikhethele ukuthi ufuna ukusebenzisa iteleseli, ufuna ukusebenzisa i-Medwana, ufuna ukusebenzisa i-Connect, kumbe kube le eyinye ezaba khona. Kodwa ukhanya ngani i-space siyancindezelwa, lokhu siyancipha lapha. Singakwazi futhi njengokuba umola ethilo, ngivumela la ukuthi into yabo kayicaci ukuthi uhamba njani, njengamazwi kamoya ukuthi yimpi yamasela angekalitshela ukuthi kahle kahle abangani.
Mphendukwe kuye baba Moyo, lina njengenhlanganiso yezisebenzi lingaphathisa njani ikakhulu bona laba sebefuna ukuthiwa ngumsebenzi la?
Thina besisithi kula abantu abaningi abathi bangaphenduka kuleli lizwe bezofaka izimali zabo ukuthi bevule amakampani, nxa ke bezavala izinto ezinjengazenezi kumbe bethole kulokudonselana okuthize, kuwenza besabe ukukhipha imali zabo esikhwameni ngokuthi kabayazi kusasa yokuthi iyabe iminjani. Sibone ngani nje akuniki igama elihle elizweni ukuthi sibone abantu kuthiwa behluya ukulandela umthetho bathathelwa ilayisensi kungazange kuchasise ukuthi behluleke ngaphi kwangikhona. Akusiphathi kakuhle sibili. Besitha nje aluba kuthiwa uhulumende uyakwanisa ukuthi ahlanganise labo singathi ngama-stakeholders, abube sebuza ukuthi nxa sile ndaba enje, nxa sile sigigaba esinje, singasibamba ngayiphi indlela, besinganceda ukuthi kungacazululwa ngayiphi indlela. Kodwa njengoba nje ngike ngatsho ukuqalela ukuthi khona abakuchasisi ukuthi khona ikuni okuhluphayo, kuba nzima ke ukuthi abantu bangangenela ngemqoni ngembono benika imbono engancedisa, kuba nzima sibili.
Mnumzana Sibanda, nxa sikhangele kwezamabhizimusi lapha siyabona ukubana ikampani le ikhanya hayi ama-shareholders akhona amaningi kabayisibo beZimbabwe.
Kuvele khona kulo hlupho, kodwa-ke thina esikwaziyo engxenye yokuthi asicungulisisifo kuhle, futhi kayisithi esiphethe amaphepha okwazi ukuthi inkampani le ilobani oyi-shareholder. Thina kade sisaziwa uMakamba kungeyakhe, and uba uMakamba ngumZimbabweni ngaphandle nxa kuwukuthi sokusebenza ukuthi ipolitiki yena ume njani kwezepolitiki, nokuthi mhlawumbula amanye amacala esingawaziyo. Kuyinto esenza e-create i-environment e-uncertain ku-business, ikakhulu nxa ahlaselwa-ke lala makampani akade licabangela ukuthi alabantu bakithi okuthiwa basebenza khona kanti njalo singakhohlwa ukuthi babo umgabe ukuwakhuluma lasiye trade esithi yena indigenization policy i-approach yenziwe kuzimayini kayihayisiyo i-approach esebenzayo kwamanye amankampani kungazane kuthiwa kumele abantu banegotiate